Siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 20 kuMpalakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lilokhu ligcizelela ukuthi alisoze lenze amadili ngesikhathi sekhisimusi njengoba kungela mali. Siza kuzwa ingxoxo esiqhubela basemaphandleni kanye labasemadolobheni ngalolu daba. Iningi lamabandla aphikisayo liyavumelana ukuthi kufanele amabandla la abambane abumbe umanyano ezakhetha ozawamela kukhetho oluzayo olokudinga umongameli welizwe ngomnyaka ka-2018. Ngoba kuyiyo indlela yokunqoba ibandla lezanu-PF elibusayo abalethesa umlando wokwehluleka ukukhuphukisa umnotho welizwe. Kweziphathelane labatsha sixoxa nomculi u-Abigail Moyimbwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lilokhu ligcizelela ukuthi alisoze lenze amadili ngesikhathi sekhisimusi njengoba lingela mali. Asizweni ukuthi kwenzakalani edolobheni lakoBulawayo, kungxoxo esiqhubela Councillor Lilian Mlilo ka Ward 12 enjubele loBhengula.
Hayi, abantu abathabanga sibili. Hayi, abantu abathabanga, abantu abashopa, abantu bathabala mali. Abantu anti vele banxuthiwe lamabhonasi, abantu bawomamudzi angayenziwo. Ngoba compared to last Christmas ya last year kwakukhanya ngesikhathi lezi ukuthi sokusenzakalani. But kathesi ayikuthulisile sibili zwi. Kusekhuluma izolo omunye khulume sithi uyibona i 2 liters ye drink ukuthi imali na ngasade kuyiphimbe yona la ama plastic bese sithi i-dollar 10 cents. Umunye sithi ngangcono umuntu ezithengele grocer lapho kuyi okuyidola khona. Anti yabona mbona ngani bangabe bekhuphukisile futhi ezinye izinto. Anti kweminye iminyaka nekhisimusi bona labana bavela khona le eGoli baba baningi. Kanti mina ngokunanzelela kwami kathesi balutshwani ngoba mina abami sibili lamadokufuze bebathi siyabuya sithi njobe irandi kuthiwa ngapho kalithe. Kakubuyeki sizaphenduka ngani loba sizalitshintsha njobe besithi 100 rand $5. Kusho ukuthi kebe ufanele ukuthi vele ngiyabe ngiLondon ngona ngesidlalele.
Laphana ababececisa emawindini kudwetshwe kukhanya ukuthi kule khisimusi. Lokho kusenziwa kumbe lisiko eselalahlwa kudala.
Hayi kugqoqo lokhu ngoba kwezindawo uyakuthola sibili kufakiwe kwafakwa lo Father Christmas. But ayisiwo wonke kusafanani la kudala ukuthi wawubona la mabhaluni nxa uzidlulele egcile yonke indawo. Kucecisiwe sibili. Hayi akukho. Hayi kathesi kakukho. Ngendlela mina embone ngayo ngoba lami ngize ngakhuluma ntshela sibili omunye umuntu ukuthi hayi bantu. Last year lapha abantu abasebedlula lapha bethwele izinto amapaper bag ama-taxi ethwele abantu bethwele ifood ukuthi sokutshengisela ukuthi khona uyisiya kukhisimusi akusafanani. Lakathesi futhi loba bevela khona le town sibabona beyehla. Ungcenye umuntu uthole okuyidrink okuncane lokuyi-cooking oil okuncane le rayisi eyi-1 laphana wawubona abantu ukuthi ya kuyakhanti ikhisimusi wabantu bethenga amakhatuni. Anto yabona mina nginje ngiyangizamela ogogo lami lapha ewadini yami ukuthi ngithi ngcono gogo ngikhangele ukuthi ogogo bangaki ewadini yami. Ngicela kubo bonke business person lapho ukuthi lingasincedisa ukuthi sinikeze ogogo abangasakwanisi abahlala lezintandane ukuthi labo bathole for iKhisimusi. Last time sibile kuceleni kwami ngathola sibile izinto ezazingani ziyakhanya. Kodwa kathesi hayi andtholanga ngendlela eqondileyo. Hayi andtholanga ngoba amakhatuni nje mphonga uthole ongamakhatuni ngumbo kuthathu. Okwesawudwe irayisi lechukela vele kulutshwane kokuthi labo business person labo bathi hayi kuyala akulalutho mama council. A compared to last time ngize ngicela.
Lo ngukansela Lilian Mlilo ka Ward 12 enjubele loBhengula. Ubexoxa icingweni le Studio 7 ekoBulawayo. Siphinde saxoxa lomela iBinga North edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda. Yena othi abantu besigabeni sakhe bakhathazekile kakhulu ngokungani kwezulu, ukuchisa, ukutsha kwenhlanyelo abayihlanyelayo kanye lendlala ebabhekileyo ngomnyaka ozayo. Okokuthi lokucabanga ngelanga lekhisimusi kuzichithela isikhathi.
Okwekhisimusi injwayelo yokuthi ngalesi sikhathi abantu bajwayele ukuthi bezithekele amatshwala abo bekholise babe lamala nemidlalo ngaphakathina kwemizi yabo bekholise bezinathela behlangana nezihlobo eziyabe zivela phandle kwelizwe njalo neziyabe zivela emadolobheni zisiza emakhaya njengenjwayelo ukuthi abantu bajwayele ukubona ngesikhathi zekhisimusi. Kodwa lo nyaka hhayi ukhanya ngani indlela zomile ukukhanya kakhulu abantu ababuyayo bevile emadolobheni besizothenga emakhaya ukuthi bekwanise ukugcodisa lezihlobo. Ungezwa amaZimbabwe ekhuluma ukuthi ayabe ebholile umnyaka bangabayanga. Bona baze bebe ngcono ngenxa yokuwa kwerandi. So-ke akula abantu abavile egoli babuyayo ukuthi behambe belungiselela i-Christmas emakhaya. Abavile emadolobheni kasibaboni besiza ngenxa yokuthi abaningi emadolobheni baxotshwa umsebenzi. Baxotshwa umsebenzi umnyaka lo kulabantu abaningi abaxotshwa umsebenzi. Labanazo izimali zokuthi beyanelise ukuthi bethenge bekholise lezihlobo labangane emadolobheni emakhaya. So abaningi babo sibabona bengabantu abazihlaleleyo emadolobheni bengabuya emakhaya. So kakula luthola ukhona kakula activity noma sengaze sihambe ezitolo uyathola ukuthi hayi kuzithulele akula luthoko olukhona lomnyaka akula khisimusi.
Umumo unjani uqathaniswa le minyaka edluleyo kumbe lokhu bese kuvele kuyinhlala yenza?
Ungakhangela iminyaka edlulileyo, iminyaka ye-Government of National Unity, abantu laphana kwasekungani siphume phakathina kwesikhathi esibi sasesingena esikhathini sokujabula. Kodwa kathesi kusukisela kungenela uhulumende ongenileyo ngo-2013 bekungani kungcono ngoba bekusese lobubelo kade busuka ku-GNU, but 2014 uqalisa ukoma. Kodwa lunyaka ukhanya ngani hayi kome kakhulu kwedlula iminyaka yonke edlulileyo. Ngoba sikhuluma kanje akwazi ukuthi ebhinga siphila ngenhlanzi omile uzambenzi kungelamanzi, kutsho ukuthi nenhlanzi zakhona futhi kazikho lumnyaka.
Lo ngumeli weBhinga North edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda, sixoxelaye ekhonale eBhinga. Iningi lamabandla aphikisayo liyavumelana ukuthi kufanele amabandla la abambane abumbe umanyano ozakhetha ozawamela kukhetho oluzayo olokudinga umongameli welizwe ngomnyaka ka-2018, ngoba kuyiyo indlela yokunqoba ibandla leZANU-PF abalethesa umlando wokwehluleka ukukhuphukisa umnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sePeople First umnumzana Max Mkandla kanye lesiphathamandla sePeople's Democratic Party umnumzana Sengezo Chabangu. Umnumzana Chabangu usunguleli ingxoxo ngokuchasisa ukuthi lanxa ukhetho eZimbabwe luvame ukungakhululeki ngenxa yodlakela lokuqelibezela, ukumanyana lamanye amabandla kungadala umahluko.
Amabandla wonke ezombangazwe angaze akhangelana naphansi ahloniphane ukuthi weza ulesithe yodwa kumbe kakangeni ekukhethweni ukuthi sibone ukuthi le ulabantu abangakanani, asizeni sonke equal. Sathi nasesihlonipheni savumelana, sidinga ama-techies, sidinga ama-students, sidinga ama-civic organizations, sibe lokubacebisa ukuthi indlela esizayithatha ngeyokuthi ngeyokubambana. Kodwa abantu abazaba lesay kuyona le ndlela yokubambana lokuforma i-coalition ngama-political parties, but sizama ukuthi si-restore i-confidence ema-churchini ukuthi ama-church yibo azala abantu, ama-civic organization iwasala labantu, abe lethemba lokuthi into le esiza kwenziwa lamhlanje yinto engazange yenzakale ngo-1980. Lanxa kube kwaba le-coalition, but azange kube le-coalition okwabizwa khona wonke umuntu bangakuthi gwaza. Singakhuluma ngama-reforms, but ama-reforms angayekela ukuthi abambanise ama-political parties. Nempumela izayenza njengeka-2008 sesesiwinile, but i-MDC ekancube yaphuma le-5%. Sayesile ukuthi sithwale i-threshold ekwanayo ukuthi sivuse. Kungakhathalekile ukuthi ngubani ozathungamela leyo coalition. Okuqakathekileyo ukuthi yindlela yokubambana, yindlela yokuthi naseliyihlanzile livumeleneneni liza kwenzenjani, abantu lizabenzelani.
Kuyiphethe baba Mkandla, ilizwe liqhubeka lisiya nganxele, kwenziwe
okuqakathekileyo ukubambana kwamabandla, njalo okunye okuqakathekileyo kufunakala ama-thinkers. Hayi lo muntu khona ovuka kusasethela sengile phathi edinga imali, lapha kufunakala ama-objectives abantu. Abantu yibo abaqakathekileyo, umuntu kuqala, njalo kasila ma-politics liyana elobandlululo. asifuni ukuzwa ngomuntu othena phansi ngomunye umuntu. Leyana yisilogan isasiyenza sisemtini, sisithi phansi ngamabhunu. Khathesi akula bhunu la, akula muntu okuthiwa khona ngophansi laye. Esokuthi ingathi naye ukuthi abantu bonke kababambani. Nxa sesiye ekhethweni, kusiyabanjwa nokuba nema-coalition khona okwabutho uthabanga ngene ngakutho phambili. Kumele kudingakale ukuthi khona izinqumo zethu yizithi ezikhona. Amabandla wonke esuthiseke ngakho sesingena ekhethweni sibambele siyekhankasa ngokugcweleyo hantsho ukuthi khona iparty fonyelo kuphela kupho ngokuba yi-opposition we want to form a government yinto esiyidingayo ngakho-ke amabandla wonke njengoko besithi ubabuthabanga siyakwamukela thina lokho ngezandla zonke sikhangele ukuthi khona ama-election ikhetho lethu singaluphatha njani okwe-reading lokhuyana bekutsho lokhuyana lokhuyana yinsoro yi-draft asivele funke ukukhangela lokhuyana weze bekurigwa mbe bekungarigwa yikho sikhuluma ngama-electoral reform yikho sisayine loliyana ugwalo loliyana sesibuyele khona laphana ukuthi khona asifuni umuntu ozariga kumbe ukwethusela abantu ungabi lodlame bengabantu bemasonto laba amabhishophi ekaweni yibo singabakhuthaza ukuthi bekutshitshe masinyana ngoba ama-election abizwa ngendlela ezimbili unkulunkulu uyangenela kumbe umgabi ehlale kuzeyofika ku-2018 kumbe unkulunkulu engenele ama-election evuke khona kusasa sokulokunye kuyabe sokwenzekele phakathi khona lapho so-ke ngalokho-ke asihlaleni sikhuthazana ukwenzela ukuthi siyakhe kuhle isizwe sethu sibambene silugatsha lunye siba phansi kophahla lunye
leyo bekuyingxoxo lesiphathamandla se-People's Democratic Party umnumzana Sengezo Chabangu endawonye lesiphathamandla se-People First umnumzana Max Mkandla bebexoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku-shortwave 4930 12080 la ku 15775 kHz. Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zika Chris Gande we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Siyadibana mthwakazi omuhle kuhlelo lwabatsha. Igama lami ngu Chris Gande ngimele untungameli inkomo. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo ntombazana osakhulayo yena ongumculi igama lakhe engu Abigail Mwembe. Okwakuqala ngiyakubingele ngikwamukela kuhlelo. Ungasitshela nje ngokukhula kwakho ukuthi ukhule njani, ukhule ngapi njalo kuyini okukhumbulayo nje ukuthi usamncane.
Ngikhulele eDethe. Engikhumbulayo kakhulu ukuthi ngumuntu ovele okhule ethanda into zokucula and ya ingoma zokholo ya mbeleke ngibhale ingoma zami kuzofika ilanga namhlanje senze ngathatha ngakwenza kwaba professional singingene la studio record ibe nengoma ezizalalelwa ngabantu ezindlini zabo.
Nxa ukhangele wena impilo yomuntu ongintombazane osakhulayo njengawe oyabe engena kwezokucula abantu bamkhangela njani? Siyabona ngeminyaka edluleyo babekhangela umuntu oyintombazane oculayo ngani ngumuntu ongaziphathanga lokunye okunjalo. Khathesi ukubona njani kulo mehluko na?
Umehluko sukhona kakhulu because abantu sebezwisisa ukuthi ukuhlabela it's not asonto eyangisayo njengakuqala. Uqala kwakukhanya ingani umuntu othanda into zokucula asesiyethwa la bantu abani badubekile kusuke sokusiba lokuthathana ukuthathwa ama-advantages okukhulu ngabantu ababebele authority over i-program enaleyo abafuna ukuyenza but athes is different. Abantu sebelokuzwisisa sebavuleka ingqondo ukuthi one can really earn i-living ngokucula khona lokho. So kungani sokulokuhlonipha nokuthize laba ama-musicians engani bahamba besiba wazi ama-rights abo ukuthi they don't owe it to anyone but to God obanika i-talent.
Ukhanya ungumuntu ofaka phambili ilizwi likaNkulunkulu. Ungasitshela nje ngamafithane ukuthi kuyini okuwenza ukuthi wena ube ngumuntu okhanya ethemba kakhulu ngezwi likaNkulunkulu njalo okholwayo?
Ngikhulele emolini yamakholwa anzange ngaphila enye impilo engasiyo yokukholwa kuze kufike ilanga lanamhlanje. Njalo sembona ukuthi yonke into esengizamile empilweni uNkulunkulu ngiyosengenelisile ukuze ngifike esikhathini esukweni lanamhlanje. Ngiyathemba kuNkulunkulu kakhulu because of what I've been through. Even when we talk about indaba yokuthi ngize ngifike esikhathini sokurelease, ukurecorda i-live recording, talking about finances, ukufaka nje izinto in place, ngibona isandla sikaNkulunkulu kakhulu. That's why ingxenye ngimthanda kangaka umlimi.
Ungasitshela nje ngamafitshane okwenza ukuthi wenelise ukuloba ingoma zakho njalo zigxile kuzinto ezinjani?
Okay, ngizabuyela futhi endabeni yokholo. Mostly I've been inspired ngokubala iBhayibheli. Isikhathi esiningi engisichitha ngibala iBhayibheli, isikhathi engithola izingoma engizibhalayo. Inspiration yami yokubhala ingoma ivela in the Word of God.
Ngeziphi kakhulu ingoma ongathi wena nxa ukhuluma lo muntu njengami, ingoma zakho ongathi lalela le, lale, izakupha lawe idlabuzana?
Well, ngile ngoma engayibhalayo ethi Thatha Leza, ingoma engayibhala ngiphiwa umoya ongcwele after before ukushona kukababa. Ingoma engibusisayo kakhulu. Le ngoma ethi nxa ngihlabela abantu bathola something from it. It was written in Tonga and you find ukuthi abantu abangasomatonga they understand it and they will ask for the meaning later on ukuthi ubusitshoni lapha. But isibabusisile. Mutwene esishona engayiphiwa in a dream iyabusisa kakhulu and iyababusisa abantu. Lezinye eziningi ngoba i-album ile 13 songs.
Ungasihlabelela nje eyodwa ikakhulu wena leyo uthatha leza.
Okay, ngizahlabeli i-chorus yangkhona ngamafitshane kwenzela ukuthi abantu bethenge i-album. Okay, i-chorus yangkhona ethi Thatha Leza silus yalo. Thatha Leza silus yalo. Thatha Leza silus yalo. Thatha Leza silus yalo. Zakuna khona apho.
Yeah, yeah, nimnandi sibili.
Ngiyayizwa
sibili. Ngizwe lami singikhanuka nje ukuthi ngiguqe phansi lapha ngamadolo ngike lami ngimdumise uNkulunkulu.
Uthando lwayo lumi kuze kube nini nini. Ibongeni Nkosi.
Lo ke bekungu-Abigail Mwembe, untombazana oculayo ingoma zokholo webesixoxa la ebuhlelo lwabasakhulayo. Igama lami nguChris Gande, ngimele untungameli inkomo weStudio 7.
Inkosi kuze kube nini nini. Bazalwane thandanani lifane namajuba.
Sibonge uChris Gande weStudio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Ukuze gqiba ezalamhlanje ke sikhangile ebesilaso. Iningi lamabandla aphikisayo liyavumelana ukuthi kufanele amabandla la abambane abumbe umanyano ozakhetha ozawamela kukhetho oluzayo lokudinga umongameli welizwe ngomnyaka ka-2018, ngoba kuyiyo indlela yokunqoba ibandla leZANU-PF abalethesa umlando wokwehluleka ukukhuphukisa umnotho welizwe. silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.